sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 10 kuLwezi 2023 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosazana Henrietta Rishwaya lomnumzana Mnyarathi Gereke bathele imthethandaba ukuba bazaqhubekela phambili bevalelwe impela sonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo.
Sithe nje izulu liqeda ukuna after 30 minutes sathola ukuthi uphahla sokonakile kusela phahla soluphume lonke.
Izulu lesiqotho elinelo lilolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu laphidliza isikolo lemizi emangweni weGulati emathopo esabeleni seMathabeleland South. I-Israel izolo iqale ukulandela isinqumo sayo esokumisa ukuhlasela okwamahola amane ngelanga ukuze abantu abasendaweni ezilempi eGaza benelise ukuphuma besiya ezansi yalesi sihlenge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okuphuma emthethandaba yeHarare kuveza ukuba unkosazana Henrietta Rishwaya lomnumzana Mnyarathi Gereke bazaqhubekela phambili bevalele impelasonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo. Ngemva kokuba abahluleli bethe abasafuna isikhathi sokuhlaziya lezi ndaba andubana bethule isigwebo. Umkhokheli wenhlanganiso yabakomsebenzi okwemba e-Miners Federation of Zimbabwe, unkosazana Rishwaya, utholakele elecala lokuzama ukuphuma legolide elizweni okungekho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
URishwaya ubotshwe nyakenye esethethwa icala lokutholakala elegolide elilesisindo samakilogramu ayisithupha 6 kgs esilindweni sendizamtshina eHarare eseRobert Mugabe International Airport ayefuna ukuphuma lalo elizweni okungekho emthethweni. Umahluleli kudaba lukaRishwaya umnumzana Phisirayi Gwenda umtshele namhlanje ukuba usadinga ukubala olunye ulwazi olusemthethweni emisha esanda kubekwa nguhulumende andubana aphumele sinqumo sokuthi angamgweba njani. Igqwetha likaRishwaya umnumzana Oliver Marwa ubekhalakhala ngokuthi uzahlala insuku eziningi evalelwe emelele ukugwetshwa okulakho ukudala ukwephulwa kwelungelo lakhe. UMarwa walile ukuthathwa amazwi esithi uRishwaya kamvumeli ukukhuluma lintatheli zindaba. Okolunye udaba owake waba yisiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ umnumzana Mnyarathi Gereke namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esethethwa icala lokuqila inkampani ephathisa ukundleko yokwelatshwa eHarare Medical Aid Society Hamas inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika 400,000 US. Incitshi zezomthetho lezombusazwe zithi indaba lezi zombili olukaRishwaya loGereke njengoba bonke bengamalunga awezanupf zilakho ukungathoniswa ngemfanelo. Enye yalezi ncitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Community Solutions umnumzana Bhekimpilo Sibanda uthi amacala anje ayahlupha ukuthi aphathwe njani.
Siyabonga khonokho nje ukuthi bake baba convict. Ngenxa yalokho singabonga mhlawumbe ama-courts ethu lama-judges ethu maybe the judicial system yethu ngokwenza konoko. However, umbuzo olandelayo uyabe usithi wona bazahlala yini up until baqede isigwebo abasiphiwe. Ngoba uzakhangela ukuthi kwakhona ensukwini ezidluleyo lezi kubuye le appeal kamayithithi obe-convicted laye kodwa wa-appeala and she was acquitted. Ngokunjalo sile guarantee bani ukuthi abantu abanjengaboRishwaya bomkhuphe they are going siyathina ukhulumende useserious ngokuthi yale corruption.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcitshi esebenza lebandla le-People's Unity Part of Zimbabwe umnumzana Ebert Chamuka othi ukunzima ukuba imithethwa ndaba iphe izigwebo kumacala anje ngoba abantu laba belosekelo lweziphatha amandla zikahulumende lakubandla elibusayo.
Le yidili yokubafaka ejele ukuthi mabahlale ukuyenzela ukuthi abantu bathule. Then ma abantu sebethulile sizabona laba ababini bekhutshwa futhi nedale lekhothi yeZimbabwe.
Kodwa enye ingcitshi esebenza nenhlanganiso i-African Leaders Group umnumzana Philemon Chuma uthi ukuthethwa kwamacala la kuveza ukuba uhulumende uzimisele ukulwisana nenkohlakalo.
Abantu laba siyazisobala ukuba bayazwana lenye inkokheli yebandla wonke kungela lalokhu bayabotshwa. Uhulumende uyazama ukulwisana le-corruption.
Kusenjani? Kuphuma imibono etshiyeneyo ngokuphathelane lesicelo sesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Freeman Chari sokuba ukhitshwe kungwalo zomthetho welizwe umthetho we-Patriotic Act wona ojonge ukubophisa labo abakhuluma kubi ngeZimbabwe. Ingcwethi ecubungula ezomthetho eligqwetha elake lasebenza njengomtshutshisi umnumzana Silence Siduli uthi umthetho we-Patriotic Act ulakho ukungakhitshwa ngenxa yokungathembeki yomthethwandaba yaseZimbabwe.
Kusegcekeni nje ukuthi siyakwazi sonke nje ukuthi amajaji awe Supreme Court kumbe Constitutional Court or whatever court balalela izano. So lo umuntu othi ufuna ukuhambisa indaba yakhe ku-Constitutional Court uzidlalisele isikhathi, akulanto enjalo vele ukudlalisa isikhathi le mali.
Kodwa ingcitshi esebenza lenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network LAN umnumzana Teddy Ncube uthi ukuphikisana nalo mthetho kuveza ukuba uChari labanye bakhe kabathandi eleZimbabwe. Umthetho we-Patriotic Act usolwa ngabaningi abawubona kuyindlela kahulumende we-ZANU-PF yokujezisa labo abalembono etshiyene likahulumende. Usephula ilungelo labantu lokukhuluma mgceke besola okuyabe konwe nguhulumende. Kodwa yena uhulumende uthi uwethula ngenhloso yokulwisana lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Israel izolo iqale ukulandela isinqumo sayo esokumisa ukuhlasela kwamahola amane ngelanga empini yayo leqembu lebutho eleHamas ngenhloso yokuthi abantu abasendaweni ezilempi eGaza benelise ukuphuma besiya ezansi yalesi sihlenge. Uhulumende waleli lizwe seveze obala ukuthi kakafuni ukuthi impi le imiswe esithi udinga ukuthi abathunjwa libutho leHamas baqale bakhululwe. Uhlangothi lwezempilakahle olukhokhela yiHamas lubika ukuthi inani labantu asebefele kulimpi eGaza selifika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,800, iningi lingabantwana labesifazana. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engunobhalo wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu e-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Ncube.
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference okumele alandelwe kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa, ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-1 week, kwangantiwa kuyaba yi-1 week sokupheli. Kodwa hayi, akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze 1 week lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life. Uyayibona into yakhona, yikho kufuneka khona ukuba akukho okunye ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehlena kode kucineni they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadefeatwa ukuthi sebeyehluliwe. It talks that will come. Yes.
Pho nxa akumi kanje yini engaphathisa, ubona ngani impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impi leyi ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube ibabakhuzana. Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubulawa abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzeka ekucineni, kumele still bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo, siyikhangelelanga ngale century.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Ncube, ingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso Freedom Alliance, exoxa le Studio 7 eseSouth Africa. Uhulumende lonyaka kubikwa ezakupha izisebenze zakhe imali yebonasi efika kwisilinganiso sekhulu ekhulwini i-100% kuholo lamadola eMelika kanye lakumali yeZimbabwe. Ibhonasi le izaqala ukubhadalwa kuyena linyanga ibisiqediswa ngenyanga kaMpalakazi. Izisebenzi zikahulumende zonke kubikwa zizaphiwa ibhonasi le ngasikhathi sinye kunyanga ezimbili lezi. Isinqumo lesi sithethwe emhlanganweni oqhutshwe phakathi kwabameli bezisebenzi labakahulumende owe-National Joint Negotiating Council. I-Studio 7 ixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, unkosikazi Cecilia Alexander, othe bamukele ngenjabulo libhonasi.
Last sangana nehurumende pasi pe NGNC tika discussa zve bonus regore rino revashandi vehurumende richabhadharwa sekudai kutanga muna November nechimwe chikamu chichabhadharwa muna November chimwe muna December. Nyaya iripo ndeyekuti tawirirana kuti bonus richabhadharwa riri 100% ye US dollar component ne Zim dollar component.
Namuhla sihlale phansi lohulumende siphansi kwe-NJNC sikhuluma ngebhonasi yezisebenzi zikahulumende yalonyaka. Kuzabhadalwa ingxenye yakuqala ngolwezi futhi enye ingxenye ngompalakazi. Sivumelane ukuthi ibhonasi izabhadalwa i-100% emholo we-US dollar kanye lowezim dollar.
Lo ube ngunkosikazi Cecilia Alexander, umgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Uhulumende wazisa kumaviki edluleyo ukuthi ulungiselele ukubhadala izisebenzi zakhe amabhonasi la. Izulu lesiqotho eline lilolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu labhidliza isikolo lemizi yemangweni weGulati eMatopo esabelweni seMathabeleland South. Umoya wezulu leli uthethe uphahla lwamaklasi amathathu le-library okuchiye amabhuku emanzi, amabhentshi lezitulo zokuhlala eTowe Primary School lakho kubhidliziwe. Akula muntu olahlekelwe ngumphefumulo kumbe olimeleyo kule ingozi. Kubika intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Abanye babantwana abafunde eTogo yabagoqela bakwesibanga sika grade 2, 3 lo 4 sebefundela ngaphansi kwesihlahla ngenxa yalo umonakalo. Unkosazana Cecilia Sibanda, umphathi walesi sikolo, uchasisa ngobehleleyo le nhlupho asebebhekane lazo ngenxa yale ingozi.
Kwakungomvulo emini. Kathi sichayisa nje sizabona kusuka le yezi aqalisa ukuba lo moya omkhulu silowuduma sibehlinga nemota. Then izulu laseliqalisa ukuna khonapho kulo moya omkhulu elesiqhotho. Sithe nje izulu liqeda ukuna after 30 minutes sathola ukuthi uphahla sokonakile kusela phahla soluphume lonke. Lise-challenge besikhala ukuthi ngase yafulelelwa vele singakavali lathi sesekhona. Ngikwenzele siphinde sibisele ifurniture yethu ngendlela umnyaka ukuthi uqalisa wonke umuntu e-ready.
Ikomiti yabona ukuthuthukisa lesi sikolo, i-school development committee, ikhala ezimathonsi. Umnumzana Elvis Moyo ngomunye okule ikomiti.
Izandla zethu zimfitshane, besibe sicele sokuthi ngabe siyathola sithola abangasiphakamisa basilincedise sithole isiphilo.
Omnye umhlali wasegulathi umnomzana Jobe Mkandla ukhala ngodubo solubhekane lesikolo setorhwe.
Sinansi isikolo sethu khona. Isikolo sethu singasikhangela asilamncele isikolo lesi. Okuthi ngabe kuya ngokuya kodwa ufake ukuthi ngabe kule fence igijima laphana amakhotage wonke labe phakathi. Kukhanya ukuthi isikolo lesiyana silaphana.
Usobhuku walumango wegulathi umnomzana Kiva Kenneth Dube ucela uZulu aphathise isikolo setorhwe.
Abantwabethu bafundela phandle. Befundela phandle lathi zidisparate asilakho ukuthi singaphangisa siphangeke uphahla. So esiyabe sikucela nje ukuthi wonke nje ongane ulomoya wokusincedisa thina. Bengasincedisa. Siyemukela ikakhulu ukuthi uphahla lwakhiwa.
Ezizalwane zakule indawo ezihlala kwamanye amazwe lazo sezisukule imizamo yokubuthanisa imali yokuphathisa ukuthenga amazenge okufulela lesi sikolo. Umnumzana Menzi Dube ngomunye wazo.
Siyacela kakhulu kubantwana betohwe lasematopo as a whole, lama well wishers all over the world ukuthi besincedise kulo msebenzi esibhekane nawo. Siyakwazi ukuthi welfare yabantwana ibaluleke kakhulu. Mangabe kukhona othintekayo ezizwa unembeza wakhe umphusha ukuthi sincedise, siyacela ukuthi lisincedise.
Umeli wamatopo edalela eParliament njalo ngumphathi intambo wezamandla kaGesi umnumzana Edgar Moyo uthi kuyabongeka okwenziwa izizalwane zakulumango ezihlala kwamanye amazwe.
Umbiko wafika sibili ukuthi sokube lomonakalo ngale ngathumela ke abantu izigijimi ukuthi ziyefika khona zenze iassessment yomonakalo owenzakalayo. Bakwenza ke lokho banthumela le mpikitsha yakhona njengama procedures angikhona ngazisa ke abe Ministry of Primary and Secondary Education njengokwazi kwethu sonke ama processes e government ayathatha isikhathi esithile. We very much want to applaud that gesture and sense of responsibility by our diasporans.
Abazali babantwana abafunda eTokwe Primary School ababalisi balesi sikolo esakhiwa ngomnyaka 1940 njalo sile bantwana abadlula amakhulu amathathu bathi isikhathi sezulu sesifikile sebe sesabela abantwana abafundela phandle. Imali yesitudio 7 ngisegulathi ematopo igama ngwenza Jesus Banda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokubuthaniswa kwemali zomthelo olweZimbabwe Revenue Authority ZIMRA selusungule uhlelo lokufundisa osomabhizimusi abamankampani abaqhathi lezisebenzi ngohlelo olutsha olokukhokha imithelo besebenzisa inkundla zebulenjini be-internet kulokusebenzisa ukuthumela kungamaphepha. Unokutha Bahlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo olubizwa ngokuthi Tax and Revenue Management System TAMS luphanyekwe ebulenjini ngokugcweleyo ngomgqibelo owedluleyo, njalo umkhankaso wokufundisa ngokusebenza kwalo ukhangelelwe ukuqhutshwa okweviki qede usetshenziswe ngokugcweleyo lapho uZulu azathela ithumi lenzuzo yakhe esebenzisa loba umakhale khukhwini wakhe kungasadingeki ukuba akwenze lokhu esebenzisa ibhanga kumbe ama-money agents. Isiphathamandla sohlangothi lweZimra olwethule imfundiso ngalolu hlelo kuzakhamizi Victoria Falls umnumzana Oscar Matsivire uthi bakwenze ngenhloso yokwelusa labo abangabhadali umthelo lokuzama ukwehlisa indleko ezisinda uZulu lapho ezama ukuhlawula umthelo.
Ade kusenzakala ukuqala ngendaba zama BP number nxa umuntu kade sithi nxa esiyayenza ipayment yakhe nxa ebhadala ebank umele ekhothe iBP number yakhe ekhothe itax yet yakhe ekhothe le amount. But in this new system, akusela mali ezihamba ku suspense account ngoba sesila ama sesila ma ku payment management sesile eZimra singu account. Ku Zimra singu account sithi zonke imali ezabe zibhadala they're going to be validated nge TIN number le. So it's not yet revenue up to until an assessment is raised.
Umnumzana Matsivire uthi lokhu kwenzelwe njalo ukwelusa labo abangakhokhi imithelo ukuze nxa sebethatha indlela yomthetho kube lula ukuba lobufakazi.
We are now linked lama mobiles. We send them ama SMS. We send them ama emails nxa bengabhadali. So it's easy now to track. We send them reminders for ukuthi kathesi ulama overdue debt alokhu. Ama returns awakabhadali ulama returns akho ngaka submit sabe sibathumezela both on email and ku SMS.
Kodwa ezinye zezakhamizi ebeziphakathi kwemfundiso le ziyakusola lokho zisithi ukubhalisa ebulenjeni kusuka kube lukhuni. Umnumzana Robson Salimu ungeza njalo ukuba aluba kusenza izimra iqhubeke isebenzisa indlela yayizolo uzulu aze azwisise ukusebenza kohlelo olutsha lebulenjini.
I-information abayifunayo kanje zathola ukuthi information yangkhona mhlawumbe vele information yabo 1990 something. So to transform from the old model e-filing to e-taxes to an alerta terms yang kona, akuzwakali into kwangkhona. It needed time for people to understand. It's not a 1 month thing like that what they've actually done.
Umnumzana Levi Mopakiri ongusomabhizimisi wokubaza izihluthunelo eChinotimba Old Market laye uthi uhlelo lwe-terms lelo samdida ngoba izolo inhlelo zobulembu bezingekho.
Iyayizolo beyilula waye kozi mina ngangisebenza lo consultant. So sasisenza i-consultant mina wayenza into zonke ukuthi imali ifunakala yimalini ngangibhadala on monthly basis and I had no problem with that. So gathesi lapha bamba lapha bamba lapha sokuninga kusazwisiseka.
Okumsebenzi munye unkosikazi Liza Mabhikwa laye ukhala ngobukhuni bokufunda i-terms le esithi lokhu kwenziwe ngesiphithiphithi.
Other people were saying ukuthi khona into le beyi-run parallel like kube i-old system le-new system beyizama ukuyikhipha gradual like khona ukuthi khona behle bethi ka-one because kungaba lama-problems.
Ehlaziya ngalolu hlelo emele inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana efincube uyalisekela inyathelo elithathwa nguhulumende ethi kuyadingeka ukuba kube le ndlela zalamuhla zokuqoqa imithelo kuhambelane lokwenziwa kwamanye amazwe.
Ukuze khona lokho kwenzeke kahle kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe imitshina yakulamalanga esithi phecelezi electronic system ukuze kuphungulwe inkohlakalo ekuphatheni kwezimali. Akufanelanga kube lezandla ziningi eziza kwenza ukuthi imali inyamalale. Kanti ke imitshina nxa isebenza ngendlela efaneleyo iyakwazi ukulandelela imithelo ngendlela efaneleyo kungabi khona ababalekela ukuthela. Ikakhulu abazuza imali eningi kakhulu yibo abajwayele ukuthi babalekele ukubhadala imithelo.
Phezu kwalokhu uncube uxwayise ukuba imali le kufuze eluswe isebenze ngendlela efaneleyo njalo le terms le umkhankaso yokuyifundisa kufuze ube lula kanti phezu kwakho konke ivimbe inkohlakalo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi njengohlangothi basaphezu kokudinga njalo indlela zokuthelisa labo abazisebenzayo esithi ngenye indawo ilizwe leli elingenza isikhwama sikahulumende sibe lomnotho wokuthuthukisa ilizwe kodwa iningi elikhokhayo likhala ngokuqonga kwemithelo yalokhu lalokhuyana ngesikhathi isimo somnotho laso siqhubeka sisiba sibi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisiko esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwakhathesi ke sikhangele kwezamagitale.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhekile.
Kuhlelo Was a Friday liviki sileqembu elicula umdumo owerumba elibizwa ngokuthi amaphathambuso. Lona eselethule isingu yalo entsha elesihloko esithi Intsoro. Amalunga abumba leliqembu adabuke cholocho kodwa asesebenzela kwele South Africa. Nangu umholi walo uMbonisi Mvundla exoxa lo Ntongamili Nkomo owe Studio 7.
Hey, hey, hey.
kancane kuStudio 7 lakizo zonke izindawo ofikelela khona uStudio 7 ngilibingelelanga lesi sikhathi nokuzala ngizalwa eDadamjena line echolojo ngaphansi kwaindundate egulu ngizwelethulela iqembu lamaphathambuso iqembu elisha engilisungule nomfowethu uDesire Dube lapha echolojo eDadamjena line.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola ngapi?
Ngizobiza inombolo zocingo 0843055961. Ngizobiza nalezi ezinye 0653618190. Ungathintana nalezi namba uzothola ukwazi okuningi ngamaphathambuso. Besiyacela sicela isupport kakhulu bantu bakithi, kubahleli bomcimbi, besicela ukuthi besiqhathe emcimbini. Nabathande umculo wethu bengasilandela ku-YouTube bethi amaphathambuso insoro, bazoyithola ingoma bexhumane nathi.
Yiwaphi amazwi owathiyela abalandeli?
Balandeli bomculo werumba, sefikile amaphathambuso, siyafisa ukulijabulisa ngayo yonke iminyaka silikhiphele i-albhamu ngoba sesiqale nje sakhipha i-single track, okusho ukuthi ngonyaka ozayo liyeza i-albhamu lamaphathambuso. Sicela isupport enkulu kakhulu kubalandeli, sicela isupport enkulu kakhulu, besisupport ngazo zonke izindlela. Siyabonga, siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu ku-Studio 7, sibonga kakhulu nakubalaleli, sibonga kakhulu na wonke umuntu osimamele njengalesi sikhathi. Siyabonga.
Sibonge uNtungameli Nkomo ngokusipha uhlelo laphana. Ku-Live Talk lingakhohlwa namhlanje siqhubekela phambili sikhuluma ngokudaba lokuxotshiswa kwamakhansila lamalunga edele lephalamende awebandla le-TCCC ngozithi ngunobhala walelo bandla. Singakehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye ezendaba ebezikhokhela. Unkosazana Henrietta Rushwaya lomnumzana Mnyarazi Kereke batshelwe imthethandaba ukuba bazaqhubekela phambili bevalelwe impelasonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo. Izulu lesiqotho elineli lolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu labhidliza isikolo lemizi yemangweni weGulati eMatopo esabeleni seMathebeleland South. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.